So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 18 Zibandlela 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi ukwehla kwenani labasinda emkhuhlaneni we-COVID-19 yikusilela kwabalonda izigulane zalomkhuhlane ngoba ususabelele ilizwe lonke jikelele.
Kona phendlala khona Chris kule mizi yabona emihlanu eyisithupha osokuphumele egcekeni kwaziwa ukuthi babanjwe ligciwane lonalele le-corona.
Kambe othiwa wahlukumeza abazali bakhe abakonileya wababulala ngokulumathisa indlu empandeni esigabeni seMangwe engaba ephelele engqondweni kumbe uyagula.
Uvele mina kangiboni ukuthi uyagula. Wayihleli into yakhe, wahamba eSouth Africa, wahlala. Indaba singizothiwa abulala abanye abantu khona le.
Ukhetho lwe-Uganda olwenziwe ngeviki edluleyo lungapha sifundo bani uZulu weZimbabwe?
Sifundo esikhona sokuthi ke njengamabandla aphikisayo yabe kuqhakathekile ukuthi singene lathi kuma stronghold nalawo ukuthiwa ke ngama ruling parties kakhulu ke emakhaya kube losekelo khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukwehla kwenani labasinda emkhuhlaneni we-COVID-19 yikusilela kwabalonda izigulane zalomkhuhlane ngoba ususabelele ilizwe lonke jikelele. Izolo ugatsha lwezempilakahle luthi kulabangamachumi amathathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abedlula amakhulu amathathu 321 babanjwa igciwane le-coronavirus. Njengensukwini iHarare yiyo ebelabantu abaningi abedlula ikhulu 118 abatholakale belegcikwane leli kwabhubha abalichumilane 14 kuleli dolobho. Kuthi ezinye izigaba zelizwe zaba lamanani aphansi ababhubhileyo kumbe ukutholakala legciwane le-coronavirus. Kunani leli bonke abantu bathelelwe leli gciwane elizweni ngaphandle koyedwa obevela kwele Botswana. Kulabedlula amakhulu ayisithupha 640 abasinde emkhuhlaneni lo okulinani eliyisilinganiso esingamachumi ayisithupha 60.7% ekhulwini. Isigaba seMatabeleland South ngesinye esesihlaselwe kakhulu yileli gciwane. Sixoxe lomela lesi sigaba edalela ePhalamende uNkosazana Lindiwe Maphosa. Saqala ngokumbuza ngokuthi unjani umumo wezokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kulesi sigaba.
Gciwane le-corona kathesi seliseduzane lathi kakhulu Chris, singakhangela silinganisa laliyana ababeyithi ligciwane elibamba abantu kwakuqala. Leyi ke ifezi hayi isiqoqodi yagqugquzela ngoba sokusenzakala eduzane lathi. Khona phendlala khona Chris kule mizi yabona emihlanu eyisithupha osokuphumela egcekeni kwaziwa ukuthi babanjwe ligciwane lonalele le-corona. So kathesi sibilayi akusayiyo le ndaba yamafungafunga, ayisayiyo nzwela kachana. So kuyinto esesiphila la esesihlala la esesikwazi ukuthi awubani usebanjwe i-corona, ubani usebhubhe nge-corona. Ngoba ungakhangela izindlela abantu ababhubha ngayo sibilayi iyashaqisa umzimba and sokusethusile lathi ngendlela emangalisayo. Sesilahlekelwe sibili ngabanye abantu kade beseduzane lathi kakhulu ikakhulu nxa ngilokhu ngisakhumbula lakathesi ukuhamba kwababa Duma ufuzwayo kulokhu kusezinhlizweni zethu kulokhu kugqugquzela njengabantu bamaThebeleland South.
Manje abahlaselwa ligciwane leli bayaluthola
hayi okanga kathesi sibili kungazwakala ukuthi ubani ubanjwe hayi bahle begijime khonapho khonapho Chris ngoba yakhumbula nje umuntu osemaduzaleni lathi uhambe nje ngizwa kuhle esibhedlela wafika watholakala ukuthi utheste positive hayi zihle zabuya imota zigijima zilandelana bathathwa bonke labatholakala kade bezibile bezoxoxa kumbe bezokwenzana zilongo betholakale bekhonapho bathathwa bafakwa phakathi kwani kwezimota bahanjwa labo labo bayathestwa so mbona ngani hayi iresponse okakathesi ngani ingconywana sibili nxa ungathiwa usulalo kumbe usulibanjiwe bazama ngendlela zonke kulabanye sibilathe lanxa belibanjiwe bathiwa behlale emizini yabo benze i-isolation besemzini yabo khonapho so yinto ezenzakalayo ababe bengani beserious yiwo abahambe ezibhedlela but iningi lalabo esibaziwe esihlala nabo hayi kutheka ba-isolate besezindlini zabo and so far mbona ngani hayi uhamba ngendlela
abantu bona bayalandela na iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane leli
njengoba sengitshilo Chris ekuqaliseni into leyo esiyizwela khathana ungacabanga kuhle kufezwane ikakhulu bekuthiwa ama-retainees abavela ngapha abavela ngaphi so bekusesekudeni kakhulu labantu kodwa kathesi njengoba leli gciwane selibamba abantu abakhonapha elizweni abakhonapha emadebheleni e-South abangazange bayendawo hayi into le ingani sisethusa sibili njalo ama-numbers Chris ungakhangela i-Econet iyathumeza kulaba abalama-Econet numbers every day inani le-COVID eselithela bakhona elizweni so khona ukuyana kwenza ukuthi khona abantu bethuke abantu beqalisa ukuzinanzelela ukuthi nxa umuntu ukhona lapha phakathi kwabantu uyagqoka i-mask ngengangena endaweni yokuthenga ukudla ama-supermarket ngibe nginanzelela sokuthi umuntu wonke abaningi akusayenzwa njengakuqala ukuthi umuntu begqokela i-mask ukubona umpholisa athi somuntu sekwazi ukuthi i-mask igqokelwa ukuzivikela i-mask ngeyokuthi khona ungatholani le gciwane so mbona ngani hayi ufezithulo yethusa abantu abaningi and abantu abaningi babhizi sebelandela imithetho yakhona
lo ngunkosazana Lindiwe Maphosa omela isigaba seMathebelele and South edalela ePhalamende ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda wawahlukumeza abazali bakhe abakonleya wababulala ngesihluku sokulumathisa indlu empandeni esigabeni semangwe engaba ephelele engqondweni na kumbe ngumuntu ogulayo uLisani Nleya oleminyaka yokuzalwa engamachumi amane lanhlanu 45 wake wabalisocha elalwa impi kwele DRC wabulala uyise uNicholas Kane Nleya wayeleminyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba minwembili lantathu 83 lo nina uMargaret Nleya wayeleminyaka engamachumi ayisikhombisa lasithoba minwembili 78 ukuhlaziya lolu daba sicocele ngcwethe ecubungula izamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla
Ai gangi boni uthu ujahalo oyenza isigameko esingaka ungathuka ulomkhuhlane wengqondo ngoba laba abakibo asibezwanga bebika ukuthi hayi uphambene umbo wayiphuza amaphilisi umbo wake wayengutsheni umbo wathini umuntu nje ngombono wami uwavumela into eyisimanga ukubana yenzakale ngabona ke uyafana nje labanye abantwana abaningi nxa bephiwa umthetho ekhaya kuhambana ezikolweni enzanini loku lalokhu bakhona abanye abathi mna kangikwezi khona lokhu lanxa kusuka ebazalini ebakhe ngibone ngathi isizathu sakhe sokuthi athi uloya wayeloywa ngabazali kumbulo waloywa ngabazali bakhe kasisebenzi ngoba kazisebenzelanga njengabafowabo laba abanye ngoba siyakwazi ukuthi ithuba wayelala ukuthi layafunde enze lokhu afuna ukukwenza kutho ukuthi wavele wazitshela nje ukuthi naye esikolo kasoze aye njalo wasesiyangena esisotsheni wasesiba le ngqondo ukuthi nxa eselisotsha njengoba sasibabone nje lama amasotsha basuke bazitshela ukuthi bona bale ngozibindi gidi bangenza iloba yini kangiboni sibili ukuthi singathi lo umuntu ugula ingqondo uyazenzisa wavumela inhliziyo mina lawe labalaleli singenza ingabe yini singavumela inhliziyo
kodwa abanye bathi bona kunzima ukuthi sithi ngumuntu olomkhuhlane wengqondo ngoba kukhanya isihluku asenzayo lesi sasengeso umuntu oyabe ephelele ekhanda ecabanga ukuthi uzakwenza.
Yeah, wayephelele sibile ekhanda ngoba nanku sizothiwa wachitha iminyaka engaba ngu-15 engabuya ekhaya efika koBulawayo ebanganini abuyele emuva. Nangu sengumuntu osethutsha eselungise ama-petrol bomb lani ukuthi azokwenza umsebenzi. Inhloso le into leyo yayisekhanda lakhe. Angiboni ukuthi ngabe wayegula sibili labafowa babengambonela icebo lokumelaphisa. Uyabona ungayilandela kuhle indaba le, uyabona ukuthiwa walungisa wahlela into yakhe ukuthi uzayenza ngalindlela waze wathatha ibhayisikile watshova amakhilomitha ya wonke lana eseqedile ubugebengu buthakathi lobabenze ebazalini bakhe. Uvele mina kangiboni ukuthi uyagula, wayihlela into yakhe wahamba eSouth Africa wahlala. Yindaba singezothiwa wabulala abanye abantu khonale xa wayevele ehlanya. Waba umuntu ohlela izinto zakhe, waqhala isetsheli wafaka izikhali zileza zisebenzisayo, wafika ngesikhathi asaziyo, wangena ngentuba yaziyo. Konke lokhu kukhomba ukuthi umuntu wayevele ehlale phansi wayehlela intole waze wathola le bhayisikile. Hayi, umuntu ophambene kaze kakwenze konke lokhu.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezamasiko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Ukhetho lwe-Uganda olwenziwe ngeviki edluleyo lungapha sifundo bani kuZulu weZimbabwe? Umongameli Yoweri Kaguta Museveni osebuse lelo lizwe kweminyaka engamachumi amanelane 34 nguye onqobe kukhetho lolu. Omunye wabakade ephikisana labo ngosakhulayo uRobert Kagulani Sentamu wazakala ngelokuthi Bobby Wine oleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lasithoba minombili 38 nguye olandele uMseveni kukhetho lolu. UBobby Wine uthi uzaphikisa emthethwandaba impumela yalolu khetho ngoba esithi wacilibezelwa. Phambilini kwalolu khetho kwakulodlakela abasekeli bakaBobby Wine bebotshwa, abanye babulawa. Kulabanye abathi ukhetho lweUganda lolu lufana xathu lelweZimbabwe. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Edwin Dlovu oyisiphathamandla njalo sebandla leMDC Alliance saqala ngumbuza ukuthi sifundo bani esingatholwa ngabeZimbabwe kulolu khetho.
Impumela yokhetho lweUganda iyadanisa kakhulu. Nginanzelela ukuthi ama-stronghold, bananzelela ke ama-stronghold e-opposition, ama-detector lawa, anjabo umsebeni lawa kithi lapha eZimbabwe. Bese besethusela kabantu, sinanzelela ukuthi ama-soldier betshaya abantu, edula abantu ke eKampala lakwamanye amadolobho. Kuyethusela ke abantu ke ku-stronghold ye-opposition begcine bengavotanga. Bese kusithi ezindaweni ke lapho ke ama-detector yikho alosekelo khona ekakhulu emakhaya, abantu bahambe ngobuningi bayevota bese kuncedisa ukuthi ama-detector la awine. Isifundo esikhona sokuthi ke njengamabandla aphikisayo kuyabe kuqakathekile ukuthi singene lathi kuma-stronghold nalawo okuthiwa ke ngama-ruling parties, kakhulu ke emakhaya kube losekelo khona. Bese kusithi lapho esilosekelo khona sithembe khona abantu sibakhuthaze ukuthi baze bethuselwe kanjani, kodwa ke abahambe ke bayevota ngelanga lokuvota, ngoba ke ama-detector lawo yindlela ekhangeleyo ukuthi abantu bethuselwe bagcine bangavotanga. Bese kusithi kwezabo ke izindawo ke lapho abalosekelo khona ikakhulu emakhaya abantu bese bevota ke bese bewina. Lanxa nje kunanzeleleke ukuthi kuba khona ukuqibilibezela ke kuba khona ke singathi rigging ekubalweni kwamavoti khona lapho ke sokuverifya sokuzaannounce ama-results, yikho kujele ukuthi kutshintshwe khona indlela abantu abaye bevote ngayo.
Abanye bafananisa obencintisana lo mongameli Museveni umnumzana Bobby Wine lo Chamisa weZimbabwe, kodwa bese besithi kungani uChamisa yena kaqhubi uhlelo lokukhankasa olufana lolukaBobby Wine. Wena ungathini ngalokho?
Kwele Zimbabwe, umongameli we-MTC Alliance, uChamisa, siyakwazi ukuthi ke uncintise kukhetho lulodwa luka-2018. Simbonile ke ukhankasile okuzwayo ke wangena ebantwini wenza ama-rallies kwaba lendlela ezinengi ezokuthi abantu ke bakhuthazwe ukuthi bavotele ke ibandla le-MTC Alliance. Yebo kambe singamfananisa lo Bobby Wine uqondile ngoba bonke bangabantu abasebatsha esikhangelele ukuthi ke ikusasa ke yamazwe abo ke ingaba sezandleni zabo kwinto enhle naleyo. Kodwa ke asineke ke sithi uChamisa kazange ke akhankase njengoBobby Wine. Ukhankasile sibi lokumangalisayo, njalo ke kathesi sikhuluma kunje uselungiselela ukukhankasa kuka-2023. Sinanzelela njalo ukuthi ke ukukhankasa ke kuyachiyana amazwe ngamazwe, awuyeke ukuhambelana indlela ke okwenzakale ngayo Uganda lendlela okwenzakala ngayo eZimbabwe. Kule ndlela ke sikhankasa ngayo esibona ngazathi iyasebenza kakhulu, yikho kayo kaChamisa ukhankasile silo ngo-2018.
Umnumzana Edwin Dlovu ingcwethi kwezombusazwe njalo esiphathamandla sebandla le-MTC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at Washington D.C. Yabo!
Kuba manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Daily News lithi amapholisa kwaBulawayo aseza sebenzisa imota ezilamatanka amanzi ababayo ukugitha abantu abangafuni kulandela iziqondiso zokwenqabela ukuthelelana igcikwane le-coronavirus. Leli phephandaba lithi lokhu kulandela ukubotshwa kwabantu abedlula inkulungwane ezilithumi 10,000 abakade besephula lezi ziqondiso elizweni jikelele kumaviki amalutshwana asanda kwedlula. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi inkampani kamnumzana uBhadaha Moyo wayengumphathintambo wezempilakahle yetheswa umlandu ngokuthengisela abantu izatifiketi zokuthi umuntu kalagciwane le-coronavirus yena engahlolwanga. Leli phephandaba lithi inkampani ye-Closed Clinical Diagnostics ibisipha abafuna ukuya phandle kwelizwe izatifiketi lezi ezokuzibazela. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Sanibona, sanibonani bantu bathethile njani ngezindawo ngezindawo.
Hayi, mina angazi ukuthi izani uPhefu kumbe yezwa kuthiwa khona ukuhlukumeza abantu ngale ndlela yikho ukubusa ilizwe. How can uthi uphilise abantu ngale ndlela le? Uqeda uzibiza ngo president uClean. Kambe lisho ukuthi ojobu sikhala laba nabo Hope Lesingono labo Fetsa Imayere lisho ukuthi ngabantu ababotshelwe ukuqamba amanga nje kuphela, into abayibotshelweyo ngeqiniso. Hayi, mina le nto angi-understand ukuthi babotshelweni kahle kahle, ukuthi ungabe uphela umuntu i-internet ukuthi uqamba amanga. What more izana uPF yona ebulala abantu emini langalichisa. Izana uPF e-corrupt izikhohlakala, akula bantu abakhohlakale njengezana uPF. Usho ukuthi khona bakhona abantu ababenza icala eledlula abantu bezana uPF. Hayi, mina ngi-understand phela izikhohlakali zakuqala izana uPF. Umnanga kwoyisa isikhohlakali buka uqeda bamba imota imali manje inkunzi imali uyithathile yonke labo bantu ka babotshwa. Angeke uze kuthiwa khona kulo muntu ezana uPF obotshiweyo nampa lo mama owatshontsha igolide lemuli kamnangagwa yonke iyatshontsha. Akula muntu ongakwaziyo iziphathamandla zezana uPF zonke ziyatshontsha. Akaze ngizwe ukuthi khona even lesisodo ezibhantintayo. Kodwa ngendlela laba abantu ababotshwe ngakhona inyawo lezandla, hayi, kodwa lo mbuso kamnangagwa lo mubi. Yazi into eyenziwa abantu bezana uPF mani. Utsho ukuthi khona ungabe uphela abantu inyawo lezandla i-internet ukuthi baqambe amanga.
Hayi, uyabona isikwadi lesi sabochuma lapho gawulelese sezano lesi. Ah, manje situation esikhona manje eZimbabwe manje vele sokufana nomuntu vele ofuca ibhari brugwelisiwa ngapha ngapheli fluency twenza ma vele into zakona vele azisakhambi. So but kuze bechaze ukuthi kuyenziweni ngwabala phela kibathi izinto ziright. Abeke bechaze ukuthi manje bona badlala ngapha eZimbabwe lati siye khona.
Salibonani basaza abahle baka Studio 7 nabalaleli bonke endaweni zonke sisesikhathini esinzima kangaka se COVID bakithi. Sithwele nzima, mfuna nje ukukhuluma okuncane lapha ngokwenzakala kumazubco. Ngivumelana lo baba othi akula ma sanitizer kumazubco. Mina ngisuke eGobulawayo ngezubco ngisiye eGwanda, angizange ngibone kusanitizer. Abantu baminyana, akula umuntu okhangelayo, abakwamukelayo kuphela imali yomuntu ongenayo. So okusimangalisayo ukuthi kambe imota zabantu zivalelweni, lamakhombi lamabhasi abantu avalelweni, ngoba nakwa kahulumende ayiwo ukuthiwa afanele athwala abantu ngesikhathi se-COVID abasanitize. Akula nto abayenzayo ebhasini. Sibonana umkhuhlane omningi vele sizawuthatha emabhasini kahulumende yena lawa. So ngibonani ayi kunzima lokhu bantu bakithi ukuthi sizabulawa umkhuhlane, sibulaweswa nguhulumende ngoba amabhasaji awasanitize abantu. So kungcono ukuthi laye avale amabhasi kubayekele abantu bazihambele intando yabo, ngoba akula nto eyenziwayo. Abantu bayaqhubeka besifa ngendlela emangalisayo kulole. Sanibonani wasakazi baka Studio 7 nabalaleli bonke. Siyalithanda basakazi bethu ngokusisakazela indaba ezimnandi lezibuhlungu ngelizwe lethu leZimbabwe elingalungiyo. Ngifuna ukukhuluma nje kulobaba lo okhuluma isiZulu sakhe lo othi yena uchamisakala balandeli, kanti ubaba lo uhlala kuliphi ilizwe. Ngiyazi ukuthi ukhuluma eseSouth Africa, kungakho engababoni abalandeli bakachamisa. Sikhona thina sibaningi kakhulu baba, sibaningi kakhulu. And okokuthi lanxa kungavotwa kusasa kungarigwanga ama-elections siyawina. Wena olandelana labo makhuphe bakho laba labomonzura ngodukile, utukile baba. Buye ekhaya, iphathe labalandeli ngekachamisa yiyo kuphela iphathe esatshwa yizani eZimbabwe. Ungazikhulumeli isiZulu sakho lapho ukhuluma into ezingelangqondo.
Liyakuthona basakazi bakaStudio 7, silesicelo ngempela. Into eyenzakala lapha eZimbabwe angathi yabheda. Kulo mpolisa lo ohlalaza ahlalele egangeni enza i-roadblock emgwaqweni yezindlela le eziphandlulwa ngabantu lo abamthungumisisi kurongo. Empeleni amapolisa ngamapolisa kumbe ngamasela, emthunzini uneshabhini kuthiwa kule COVID, kodwa abantu endlini yakhe kuhlala kulo tywala, kuthengisa utywala. Yena nguye le mvumo. Emgwaqweni lapho uthatha imota zabantu bakhiphisa amayusa. Sicela lisikhuzele lo mama omisisi kurombo lo osebenzisele enkulumane, ngoba abantu bazagcina sebengasamhloniphi ngento ayenzayo. Uyabheda lo mama. Thatha imoto yomuntu athi angayithatha, akufuna imali eningi, funa bo-$800. Umuntu odizisa njani nalo imali? Yona le iya ku-government kumbe iyakuphi? Dizisa amayusi imoto zabantu afuna inkalakatha zezimali, abantu athathela ama-100 yusa, R500 suku zonke ezahlale negangeni. Cela lisikhuzele lo mama lo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu, elisithumele ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, abezomvikela elizweni jikelele bathi baqaphele udlakela olungaqhamuka ngasiphi isikhathi phambilini kokugcotshwa kukamongameli omutsha umnumzana Joe Biden ngolwesithathu. Lokhu kulandela udlakela olwaqhamuka esigodlweni iCapitol lubangelwa ngabalandeli bakamongameli Trump. Izolo kwamanye amadolobho kubikwa bekulamaxuku amancinyane abasekeli bakaTrump betshengisela usekelo lwakhe. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukugcotshwa kukamongameli uJoe Biden ngaphakathi komphakathi wamasotsha amabutho angafika inkolongwane ezingamachumi amabili lanhlanu Kutshengisa sibili ukuthi ilizwe leMelika selitshintshile, aliseyilo lelo akade lisaziwa ngokungathiwa yi-smooth transition, ukwenza nje izinto zingakhathazi, kungabele nokuhlukuluzana ngenxa yamandla. Kutshengisa ukuthi sokuphelile, kakusela kuthembana. Njalo futhi lo mhlaba wonke ukubonile ukuthi hayi kukhona uhlupho lapha ekhaya, ngoba uhlupho olokuthi okungathiwa i-domestic terrorism, ukuthi umvokela wangaphakathi ususo yiwo osusesabeka ukwedlula lokho akade kusesatshwa okuvela ngaphandle. So yeah, kubi kakhulu.
Umongameli Donald Trump usesuka esihlalweni njengomongameli onjani ngokubona kwakho? Umongameli ozaba ngomunye esingathi kumbali yelizwe leMelika ube nguye ukugcina ekwehlulekeni ukubusa njalo lesimilo sakhe, usibona njani?
Yeah, umongameli Donald Trump kakhulu wehlulekile ukubusa ngenxa yokuthi wehlukanisa abantu, wabehlukanisa ngamhlobo, wamakehlukanisa ngazo zonke indlela ongazahlukanisa ngayo abantu. Uthiya abantu bezwekazi leMelika bengamaqembuqembu amancane afuna ukuvukelana. Yikho kwehluleka okukhulu lokho, ukuthi yena othole izwe libambene ngaphansi kuka-Obama lakaba abadlelileyo. Kodwa yena wenze ngendlela zonke ukuthi abantu bavukelane, kuze kube lanamhlanje sitsho anti sitsho ukuthi kakwazi ukuthi kuzohamba njani mhla kugcotshwa lo ongenayo.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, ube khuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Ohio.
Sakala sakala sone sone khuluma sase sabona nathi welayithi. Sakala sakala sone sone khuluma abamhlophe sase sabona nathi welayithi. Coronavirus,
shush.
Coronavirus kills.
Oh yes.
Coronavirus is real. COVID-19 pandemic is the defining global health crisis of our time and the greatest challenge we have faced since 1937, World War II.
Thousands.
Thousands and thousands of souls departed. This pandemic is moving like a wave from Asia, spreading America to Africa.
We
are now experiencing global shutdown, causing social, economic, and political crisis. Everything is upside down. No more institutions of learning, sports, travel, and entertainment.
Every
day, people are losing jobs and income, with no way of knowing when normality will return. Families are crying and praying for mercy.
Brothers and sisters,
be ready to fight COVID-19.
Josh, Josh!
Be ready to fight a good fight of safety. Prevention is better than cure. Be safe, be alert, be smart, be prepared. Inform yourself about it. Coronavirus is dangerous.
Sase
sawatola makapavuza yo. Sawubona sawubele temhlabeni. Sawuzwanye mdlela.
COVID-19 ingoma yendosakuza. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kesikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi ukwehla kwenani labasinda umkhuhlaneni we-COVID-19 yikusilela kwabalonda izigulane zalo mkhuhlane ngoba ususabelele. Kambe othiwa wahlukumeza abazali bakhe abakonileya wababulala ngesihluku engaba ephelele engqondweni kumbe umuntu ogulayo. Ukhetho lweUganda olwenziwe ngeviki edluleyo lungaphasi fundo bani uZulu weZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje livalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalelayo kulenjini ku-www.voandebele.com.